siyezindaba ekhulunywa nabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa e-street, abantu abasebenzayo amawedisi abo kumbe imiholo yabo. Kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala ngebond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars, i-250 yayithenga. Kathesi i-250 ungakhalkuleta kuhle, uyabona ukuthi khona umuntu wayeyothola i-250 sethola i-$50. Kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila, abasebenzayo labangasebenzi, labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi ibhizinisi ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana labo sibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 yokuthi ahambe emsebenzini, kodwa kayisakwani $30 leyo. Siphela vele nge-tools ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula. Hole akwazi ukuthi from 2009 ye ngabasebenzi be-NRZ, kathesi ye-NRZ lalokhu ilesikweleti esabasebenzi. Manje kathesi banikwa kodwa akuna lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Ngibone ngani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe is open for business. Wathi sezenjalo wagijima wahamba eChina, kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa zaphumisana. Saphumisanga lutho. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga. Amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto nxa esithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe, kabafuna ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.